Rights.
Siyabonga endimi ngokusipha indaba ngolimi lwesiNgisi. Litshona njani mthwakazi omuhle, siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 21 ngoMabasa 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
abaningi bethu sitholakala sisemgwaqweni sithengisa imizimba senza konke okunye okungalunganga, but bese sibona ithuba lokuthi lanxa kungayisimi engigatshiweyo kungumne wethu kungubaba endlini kuzaba khona ithemba.
Sokuqhamuke umkhankaso ukuthi uhulumende abanje ngamandla ukuthi avumele ukwakhiwa kwendawo yamavinkili egodini kobulawayo ngemva kokuvinjwa kwalolu hlelo ngumphathintambo obona ngendaba zezabelo. Umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi ukuchasisa kuhle komthetho wokuthuthukisa abensundu okwenziwe ngumongameli Mgabe sokuzaletha inqubekela phambili. Kuhlelo lwezemaphandleni namhla sixoxa labenhlanganiso yeMelika ephathisa abaswelayo e-USAID.
Singakhangela esigabeni seMandebeleni sisebenza lenhlanganiso okuthiwa yi-Cultivating New Frontiers for Agriculture kumbeni i-CNF ngamafitshane.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sokuqhamuke umkhankaso kubamba uhulumende ngabandla ngamandla ukuthi avumele ukwakhiwa kwendawo yezitolo imall egodini kobulawayo okumiswe ngumphathintambo wezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere. Inhlanganiso zezakhamizi zakobulawayo zimanyene kulolu daba. Umqondisi wenye inhlanganiso efuna lomsebenzi uqale ngokuphangisa e-Education and Unemployed Youth Forum of Zimbabwe Trust, umnumzana Zenzo Nyoni, usenikeze uhulumende amaviki amabili ukuthi avumele ukwakhiwa kwalimolo bengakaze bethathe amanyathelo aqinileyo. Kubika uNompumelelo Moyo.
Umqondisi walinhlanganiso umnumzana Zenzo Nyoni uthi imisebenzi uhulumende ayithembisa abantu phambilini kokhetho abakayiboni. Umphathintambo wezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere lonobhala wogatsha lwakhe umnumzana George Mlilo babikwa bemise ukwakhiwa kwemolu le besithi inkampani yeTerracotta ebimele yenzele umsebenzi yaphiwa leli thuba ngudlu.
Sinikeza uhulumende weZimbabwe ithuba elincane elingange maviki amabili ukuthi li respond and to make sure ukuthi igodini yabe siqalisile ukuthi isethe.
Umnumzana Nyoni ubike ukuba intuthuko eza kobulawayo inkulu njalo inengi labontanga alisebenzi ngoba isimo selizwe simi kubi.
Ngokukhala kwabontanga beZANU-PF sokukhoze wabangela ukuthi iZANU-PF abakhulu bakhona becine bengenela bethi kakumiwe.
Abasakhulayo undodana Moyo ukuthaze uhulumende ukuba bazi ukuba ontanga bahluphekile njalo abasoze bavumele abantu abasuka esigodlweni eHarare bezolawula lentuthuko yakobulawayo.
I-council yakobulawayo le ofisi kamama uSandi ukuthi sicela besenza khonokho bakwazi ukuthi ontanga bahluphekile kobulawayo bengadlali ngathi.
Omunye njalo osakhulayo usiduduzile Mathonsi uchaze ukuba impilo inzima osokubangele ukuthi amantombazana amanenye athengise umzimba ngokuzama ukudinga imali. ubike ukuba bebesebenze themba lokuba bazathola imisebenzi kodwa sebedana ngenyathelo likahulumende elokumisa ukwakhiwa kwemoli egodini.
Abaningi bethu sitholakala sisemgwaqweni sithengisa imizimba senza konke okunye okungalunganga but bese sibona ithuba lokuthi lanxa kungayisimi engiqatshiweyo kungumne wethu kungubaba endlini kuzaba khona ithemba lokuthi ngingasayi laphana emgwaqweni.
Abantu abadlula inkulungwane eyodwa bakhangelele ukuqhatshwa ekwakhiweni kwemoli le ngemali eyizigidi ezingamashumi ayisithupha i-60 million njalo izakhamizi eziningi zithi akuqhatshwe yena hathi abantu abasuka kwezinye izabelo bazobathathela umsebenzi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Ukuhlaziya loludaba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele umnumzana Zenzele Ndebele omunye wabalwela amalungelo oluntu lo mnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ababili laba bathi uhulumende weZANU-PF sefuna ukubhambanisa uhlelo obeluzaletha intuthuko koBulawayo. UNdebele usungula lingxoxo.
Sekuleminyaka phose 4 into le yayenzakala isikhathi sonke lesi sebethuleleni. Anyway, what's so special ngoBulawayo because we all know ukuthi amatenda atshele senziwe eZimbabwe utshona kusuka lokucetshwa okuthize indlela kugovernment. So why are they so particular about Bulawayo bengazihluphinga amadamu ngilaxathayo?
Ungangena lawe baba Sibindi.
Ungananzela khathesi abantu bezali ukuthi leyi iproject izancedisa ngoba i-development izancedisa abantu ukuthi baqhathwe ngemva kwalokho lanxa isiphathi sijiphelani beqhubeke besebenza. By the time isimiswa sesiba lo mbuzi kanti yini kunje vele ilizwe leZimbabwe le-corruption engaziyenzakali. Sesezwa ngabanye amadoda ababezo khasibhedi wayo basebenza ukuthi abahola ikhalala zemali akulanto eyenziwayo kibo but ngaso kuyivulawayo sokuthiwa kuyamiswa.
Cebo bani ngakho-ke elilinika ukhansilo wakoBulawayo?
For me, I think ngizananzela ukuthi umuntu esigila layo lapha ukathikere uyaziwa nje ukuthi ungumuntu ongukhomisari wezani konke akwenzayo ulungiselela isayidi yezani kwi-commissariate. So I think i-council yakoBulawayo imele i-stand their ground. Siyakwazi ukuthi eHarare bengisa-standard ukuthi izanaletasikere kodwa-ke bamele beku-stand their ground bemnike ama-facts.
Kufanele sinanzele lapho ukuthi ngokuz sakwethu kukhanya ngathi ithenda le sokwabhala ngapha kwasayinelwa ngaphansi loko kuthiwa yi-contract yokuthi sokuzaqalisa ukusetshenzwa. So-ke kule ngozi yokuthi nxa sokutuka sokuresistena bangaqhubeki ikhampani leyana ngezakathi esukuthi sesingena ku-legal back isingasiwa i-council ngoba engxenye yekele ukuthatha imisebenzi kwezinye indawo isikhayele bezasebenza lapha ku-council. I think at this juncture ule right yokuthi layahambe the-legal way ukuthi athi ukuthi hhayi lapha sibona ngathi sesiphanjanisiwe ingozi esingahlana lawo lapha yile lale ngoba i-contract besasayana phadlala umuntu. So kungaba njalo sibona ngathi ngxenye njalo njengoba Ndebele sithi ikhanso fanele izimisele ukuthi ingatshintshi i-stand ngakho sithi ukuthi baxotshwe ebukhansilini kodwa benele abantu abenze khonokho.
Kodwa phela abanye yibo abathi kube lokungathembeki okukhona phakathi kukakhansili yena lowo ngoba ulobudlelwane le khampani eyathola ithenda leyi. Njalo abanye ngabalomcabango olonkosikazi Sithembiso Nyoni ukuthi labo abasebenzela egodini okwamanje baza kuya nga.
Abantu bamele benanzelele ukuthi ithenda le ayinikwanga ikhansili ekhokhelwa ngo-Gift Banda labemathi. Bayithola ithenda leyi sivele isikhona. Okwesi-2 bona banekusho ingqondo ukuthi umuntu ole-economy ye-$2 egodini othiwa uyathengisa egodini kumele eyekelwe ekhona phana kulo muntu ofuna ukuletha 60 million. Ziningi indawo zokuthengisela abantu bamele bezuze ukuthi khonapho kuzahamba khona amabhasi kulapho okuzahamba khona abantu abathengiselayo ngoba abantu abathengisa egodini balanda abantu abagadayo. So laba abanikale ngasuka begadele erentini abantu bamazenda azahamba erentini because I don't think ukuthi singacompare abantu abathengisa amaqanda abangaqhathi muntu lo muntu ofuna ukwenza imoli ezaqhathi abantu abaningi ilethe intuthuko yakoBulawayo ilethe imali eningi. Nalawo amazenda ale-chance futhi ukuthi ebuye ezokuthengisa khonapho sekulabantu even more.
Baba Sibindi,
council kwananzela ibisisenzile imizamo yokuthi bona abantu akuthiwa abathengisele egodini okukhanya ungathi uSithembiso Nyoni uyabe sabile. I-council ivele isibamuvi basa kwezinye indawo ukuthi bayisebenza kwezinye indawo khathi kusalungiswa lapha. Into ungakhangela khonapho esiwakuvele kubuya khonapho njalo bekule mzamo yokuthi bona abo bantu abaya bangayi befuna umsebenzi wabo uzakhathwa abantu laphana labo bantu bananzelele babuye bazosebenza khona pha kimi nganginanzelela akusoze kube lo muntu ozalahlekile
ukasikuwere ufuna ukumisa le project njengezambezi water project lingayifananisa layo na
ngathi sana le zambezi water project but izambezi water project into yayihlupha kakhulu kulama but napha with the situation ebay kulomuntu ofuna okule company efuna ukufaka imali yayo engingakutsho ukuthi nje kuyabe kujengisa sobala ukuthi izani yena ngokwayo isetshenzela ngikasikuwere okade ku-intelligent ayisisi ngitshela kancane ukubona intuthuko kobulawayo izani ifuna ukuthi intuthuko yobulawayo kuthiwa yabuya labo kuphela kukanti sile 36 years siyimelelele intuthuko ngesehluleka from 1980 up to 2000 izani yayibusa kobulawayo bele control ye-100% bela makhansila ngokuthi bela ma-executive mayors behluleke ukwenza khona kuyenzakala kathesa so they should not behave as if yibo abalethi intuthuko kuphela ngoba behluleka ngesikhathi bela makhansila wonke kobulawayo
elokugcina babasibindi
engakutsho ukuthi le iproject lezambezi project kuthiyeni izambezi water project siyayinanzela ukubani ohulumende wayelesandla lesikhulu kodwa lapha sinazile ukuthi yikho kuthiwa i-devotion of power ngoba i-local authority yimuvile ukuthi lokwenzakale and yenze imizamo yonke ngoba lo muntu ongalethi imali so kulo mehluko soke sithina uhulumende avumele i-devotion of power le-econa constitution i-council njengoba sizitholela abantu abangancedisa bancedise kube i-starting point se-development kobulawayo so mina ngidumehluko ukhona so uhulumende wekakama bukeli lapha kusenzala kubula ababoni kambe i-council le-capacity yini ngoba ikho esayikhiphela khona
leyo bekuyingxoxo phakathi kukamnumzana Ambrose Sibindi owe-Progressive Residents Association kobulawayo lo mnumzana Zenzele Ndebele olwela amalungelo oluntu bebelo Praxedis Jeremiah we-Studio 7. Umphathi ntambo obona ngezemvelo unkosikazi Opha Mchinguri Kashiri uthi isivumelwano esikhuthaza ukulondolozwa komkhathi eseParis Climate Change Agreement esizasayinwa ngumongameli Mugabe ngolwesihlanu eNew York khonapha eMelika sizaphathisa eleZimbabwe kakhulu. Umchinguri Kashiri yena okhaphe uMugabe emhlanganweni we-United Nations edolobheni le-New York uthi uhulumende sevele elandela izinqumo zesivumelwano lesi sona isikhuthaza ukukhongozela amanzi lokusebenzisa amandla elanga isola. Kunjalo nje umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi ukuchasisa kuhle umthetho wezokuthuthukiswa kwabensundu kwezenotho o-indigenization sokuzaletha inqubekela phambili. Umnangagwa ukhuthaze njalo amankampani ukuthi asebenzelane lo hulumende ekulwisaneni lokungethembeki i-corruption. Kubika uMark Peter Ntambe.
Vula umhlangano wabagcina ingcwebo oweZimbabwe Accountants Conference eHarare umnumzana Mnangagwa bakhuthaze ukuba baphathise ngoba ukungethembeki kuphazamisa inhlelo zikahulumende ezifana lezimasethi olule njongo yokuvuselela ezomnotho.
Njengohulumende siqhubekela phambili sisebenzelana nenhlanganiso zengcitshi ukuthi sithuthukise ezomnotho ngaphansi kwe-Zim Asset.
Umnangagwa uthi sikhuluma nje uhulumende ophakathi komsebenzi wokuzama ukuvuselela ubudlelwano obuhle lenhlanganiso ezinikeza usizo ezifana ne-World Bank, African Development Bank, le-International Monetary Fund ngenhloso yokuthi liphinde lithole izikwelete ezingaletha ingqubela phambili kwezomnotho. Uthi ukungazwisisani osokuke kwabakhona kudaba lomthetho wokunikeza ezomnotho kwabensundu bese kuphazamisa lokwethusa abafuna ukuvula amabhizimusi kuleli. Umongameli Mugabe sehle wachasisa ke umumo wezinto kulolu daba. Umnumzana Wesley Sibanda owake waba ngumgcinihlalo wenhlanganiso ye-Public Accountants and Auditors Board uthi lo mhlangano uqakathekile kakhulu ngoba ubuthanisa ingcitshi ukuba kuhluzwe izinto eziqakathekileyo kuzwekazi le-Afrika kundatshana ezitshiyeneyo.
But ama-accountants sifuna ukuthi nga wathi athole umuntu utholile imali a reporte ku government and government ithole amathanga of arresting a person who has been reported.
Uhulumende weZimbabwe uthi sesebenzelana lama-accountants asevumile ukuphathisa ama-industry ukuba enelise ukubuyisela izikweleti ayabe ezitholile zokuqhuba imisebenzi yabo kungelankinga. Ilizwe leZimbabwe libhekana lenkinga yokubhidlika kwezomnotho amabhizimusi lama-industry evala kudala ukusilela kwemisebenzi njalo ebika eselahlekelwe ngamabhiliyoni emali kumigodi yaseChiatswa ngokungethembeki. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Ku Studio 7 Live Talk ukuhlelo lwendaba esiphathelane labesifazana lamhla sihlaziya ukuphathwa lokhlubu okwenziwa omama abathengisa ezitaladeni. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakwele Melika. Odinga usekelo lokumela ibandla lama-Republicans kukhetho lukamongameli umnumzana Donald Trump uqhubeke ngempiko yakhe yokusola odinga ukumela ibandla lama-Republicans kulolu khetho unkosikazi Hillary Clinton. Sigqibe eza kwamanye amazwe ngokuya kwele Ethiopia. Amasocha alelo lizwe angene kwele South Sudan agombolozela inkamba yabohlobo lwemel abathumbe izakhamizi zakwele Ethiopia ngeviki edluleyo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni. Lamhlanje silenhlanganiso kahulumende weMelika i-USAID engenye yenhlanganiso eziphatheke kumizamo yokulwisana lendlala eZimbabwe. Sile siphathamandla salenhlanganiso umnumzana Thabisani Moyo. Siyakwamukela kuhlelo Moyo.
Ngiyabonga Nkomo.
Izolo sibone lisipha iWorld Food Program imali engange $20 million yokudingela uZulu olambayo ukudla. Likhathazeke kangakanani ngodaba lwendlala lolo?
Umumo wokutholakala kokudla baba awumanga kahle. Kuyaziwa ukuthi iminyaka emibili edluleyo izwe lethu kalitholanga izulu elaneleyo. Kwasekuchiya imuli eziningi zingenelisi ukuthi ziziphandele zikhangelane lokuthola lokutholiswa ukudla okwaneleyo. Ngakho-ke uhulumende we-America esebenza lenhlanganiso ezifanana labe-World Food Program bakubone kufanele ukuthi batholele imuli yeZimbabwe imali engaba $20 million.
Abazathola uncedo lapha Moyo ngabe emaphandleni labe emadolobheni wonke kumbe ngabe emaphandleni kuphela?
Inhlelo zethu okwakathesi zikhangelane lemuli ezitholakala emaphandleni. Ngakho-ke nxa sikhuluma nge-$20 million kumbeni i-$55 million sukusezela ngoJuni okanyakenye, sikhangele ukuphathisa izimuli ezihlala ezigabeni ezithize ezemaphandleni.
Ngaphandle kokukhusela abalambayo, zikhona yini ezinye inhlelo mhlawumbe zentuthuko elilazo emaphandleni?
I-USAID ilenhlelo eziningi baba Nkomo esiziphathele imuli yeZimbabwe. singakhangela esigabeni seMandebeleni sisebenza lenhlanganiso okuthiwa yi-Cultivating New Frontiers for Agriculture kumbe i-CNFA ngamafitshane. Lapho-ke esisebenza lemuli ezitholakala ezigabeni ezifana leCholocho, eMangwe, eBulilima kanye leGwanda sibanika imfundiso ekhangelane lendlela ezikhona kulezi nsuku ezokulima. Sikhangele njalo imisebenzi yokufuya lokugcinwa kuhle kwezifuyo ezifana lenkomo, imbuzi kanye lenkukhu. Sisebenzela njalo ezibhedlela lamaklinika akhona kulezo zigabo, lapho esisebenza labomama abazithweleyo labantwana abamunyayo. Sikhangelele ukunqoba imikhuhlane ebangelwa yikuswela ukudla okwaneleyo.
Lenzani kahle kahle kudaba lokuqeda i-malnutrition ebantwaneni?
Inhlelo zethu zitholela omama abazithweleyo imfundiso ekhangelane lokuziphatha kahle bezithwele kanye lokuthi bangadla kudla bani, njalo futhi bethola lokudla okwakha umzimba. Kuthi-ke abantwana ngaleso sikhathi okwaziwa khona ukuthi baba namathuba amaningi okwakha umzimba yabo, bayaphiwa njalo futhi ukudla. Sikhangelele ukuthi omama abathola ukudla ngaleso sikhathi bemunyisa bayazuza njalo imfundiso ezakwenza ukuthi benelise ukuzilimela ukudla okulungele abantwababo lemuli yabo yonke. So lezi yizo-ke inhlelo esizenza ezikhangelane lokunqoba imikhuhlane engabangelwa ikuswela kuhle kokudla kwabantwana.
Yiziphi izibhedlela elisebenza lazo njalo ungathi bangako mama labantwana elibancedisayo?
Ziningi izibhedlela, sikhona endaweni zeCholocho, sikhona eBulilima, sikhona ngapha eManicaland kundawo zeBuhera kanye leChimanimane, konke esiphinge sikhona. Inhlelo zethu lezi zingafinyelela omama abangedlula phose i-100,000 ngikhangele sebenza labo eManicaland, eMashingo kanye leMandebeleni.
Uhulumende weZimbabwe uthi ulohlelo lokufida abantwana besikolo lingaba liyingxenye yalo lohlelo na?
Hayi, thina lolu hlelo asikangenekilo. Siyezwa, siyafunda emaphepheni ukuthi uhulumende uzatholela abantwana ukudla ezikolweni, kodwa-ke kithi-ke asikabi ngene kulolu hlelo. Into esisazama ukuyihluzisisa kakuhle ukuthi sibone ukuthi ingasetshenzwa ngandlela bani.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo moyo. Siyabonga.
Ngibongile baba Nkomo. Ikade imuli
yeZimbabwe.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesiphathamandla senhlanganiso ye-USAID omnumzana Thabisani Moyo. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Ibandla le-MDCT selikhweze emthethwandaba we-High Court udaba lokumiswa umsebenzi kukameya wedolobho leHarare umnumzana Bernard Manyenyeni ngomphathintambo obona ngentuthuko yezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere. Kubika uMavis Gama.
Umphathintambo wezabelo umnumzana Sevia Kasukuwere encwadini yakhe yokumisa uManyenyeni umsebenzi uthena uthethe leli nyathelo ngoba uManyenyeni engalaleli abalesikhundla esiphezulu kwesakhe engumathanda engazange alandele zonke iziqondiso ezethulwa ngenye ingcweti eke yasebenza emabhanga umnumzana James Mushori ukuba athathe isikhundla sokuba ngumabhalane wedolobho leli uTown Clerk. Kodwa abalolwazi phezu kwendlela kumelela umsebenzi uqhutshwe ngayo bayakulandula lokhu bethi kukhanya kungamaqhinga nje kakaSikwere njengenkokheli yeZANU-PF ukugenqula lokho okwabekwa nguZulu ngoba isisekelo sombuso sisawakhipha lawo mandla umphathintambo belawo eminyakeni yangemuva. Omunye wabalolwazi lolu yingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Uyabona ukuthi nxa lapha siqeda isikhathi sibhalisekelo sombuso sasithe khona imithetho izafanele lungisiswe kodwa isekelo somluko isombuso selokhu siphezulu so ukasukwele gakhangela isekelo sombuso esithi khona amandla abantu yiwaqakathekileyo so yena akala mvume emthethweni ukhangela i-Urban Councils Act i-Urban Councils Act sisayifaka esiphaleni sayivalela esiphaleni ngoba sokule sekelo sombuso esitsha so yena nxa elingqondo ezokulandela isekelo sombuso kakhangela isekelo sombuso esinika abantu abakhethayo amameya namakansela amandla yibo abamkhiphayo lapha siyeqa umthetho la
ungwenya usekela inyathelo elithethwe ngabebandla le-MDCT elokusa lolu daba edale le-High Court
lelo liqiniso ngoba thina isekelo sombuso sithi sona amandla abantu abakhethayo abakhetha umuntu yiwo abamkhiphayo so yena nxa esithi usebenzisa i-Urban Councils Act uyabe kuliphutha ngoba i-constitution iqakathekile kwezomthetho so uhulumende yena nguye ofanele abe nguye olungisisa umthetho wakhona kodwa isisekelo sesiphezulu kudala so ngaye abantu be-ZANU PF bale ngqondo esithi i-constitutionalism yesikhiwa ngaye bayikhangelisa isisekelo sombuso so kabahambe edaleni ku-constitutional court bayayirivesa i-decision i-decision kasukwele kakhethwanga ngabantu ukusakukasukwele wakhethwa ngabantu be-ZANU PF abantu be-MDC bawakhetha umeya so abantu be-MDC bafanele bamkhiphe esihlalweni sakhona ikukubona kwami lokhu tata
ungwenya uthi kamangaliswa yikwenza kukakasukuwere njengoba kungumkhuba wabezanu PF ukuhlukuluza inkokheli kamasipala eyakhethwa nguZulu iningi lakhe kungowebandla eliphikisayo ele-MDCT owayephethe isikhundla sinye sokuba ngumphathintambo wezabelo uDr Ignatius Chombo wenza okufanayo ehlukuluza amakhansela zebandla le-MDC ngaleso sikhathi kanye labomeya bamadolobho elizweni kwaphetha ngokuxotshwa kuka-injiniya Elias Mzuri umsebenzi wokuba ngumeya weHarare ukasukuwere utshele umsakazo we-ZBC ukuthi uselubhekise obulawayo lapho athi afuna ukuyalungisisa okungamanga kuhle ebeka umanisipala walelo dolobho umlando wokungalaleli lapho ebatshela ukuba batholise amashumi amabili enkulungwane ezitanda ubontanga kulelo dolobho kunkulumo yakhe ephume kulumsakazo ukasukuwere uthi umeya wakobulawayo umnumzana Martin Moyo kazinikelanga ukulungisisa udubo lokusilela kwendawo zokwakha izindlu uZulu abhekane lazo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC nguPraxedes Jeremiah ngibala udaba esilwethulelwe nguMavis Gama.
Beautiful Ones ingoma ka Prince umhlabeleli wakhona pa eMelika obhubhela mhlanje sele minyaka yokuzalwa ngamachumi amahlanu la sikhombisa 57 a legend gone too soon lala ngokuthula Prince ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Sokuqhamuke umkhankaso wokubamba uhulumende ngamandla ukuthi avumele ukwakhiwa kwemolo egodini koBulawayo. Njalo umsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi ukuchasisa kuhle umthetho we-indigenization okwenziwe ngumgabe kuzaletha inqubela phambili. Kwanelokwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Lilale.